Amabandla ezombusazwe amane agoqela iZANU-PF, iZAPU, iCCC leNPF aphatheke kusehlakalo sanamhlanje emanyane labeZimbabwe Christian Alliance ekufoleni kwanamhla ngenjongo yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Umnumzana uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi bayafundisa abezombusazwe ngokuthula nxa bekhankasa bengamabandla atshiyeneyo.
Ama local peace committees lawa siyabe sibafundisa ngendaba zokuthula, ngendaba zokuthi bangasebenzelana njani imbono ehlukeneyo njengoba sonke singamaZimbabweans. Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lawa isiba lama political party, ngakho lawo siyawatrainer kulokhu esithi thina ngohlelo oluthwana ngama peace campaigns. Sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Umnumzana Mishek Gumbo oyebandla leZANU-PF uthi umongameli wabo uhlezi ebakhuthaza ukuthi balondoloze ukuthula.
Okungenze ngithande into leyi yokumatsha, ngibone ukuthi inhle kakhulu ngoba iyayenza ukuthi sibe lokuthula benifethu. And Tina, as ZANU-PF, our president is always preaching about peace, 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 peace. So, Tina, as ZANU-PF, we are peace-loving people. Now they are coming on the table preaching peace, the same gospel which has been being preached.
Umnumzana Manuel Mukuli webandla leNational Patriotic Front uthi iZimbabwe isidlule entweni eziningi kakhulu njalo abamasonto bayazama ukuthi babafundise ukuthula.
Uthi lalokho siyabe sikuyenza sibe peaceful, kungabi le violence. Lami nginje so ngingumkhokheli, so ngiyabe ngithanda ukuthi lami ngikhuthaze kakhulu amakhadi ami, abantu abami esihamba labo lapho siyabe sikhankasa khona as a party yethu iNational Patriotic. So kuba mnandi kakhulu ukuthi sibe peace, kungaliwa la iZimbabwe, phezulu yonke iZimbabwe inational yethu, kungaliwa. Sesikhulile kuzinto ezinje, asibeni sibambane siyenze into eright.
Umnumzana Andrew Ndlovu unobhala jikelele weZaphu uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wodlakela kusukela kudala.
IZAPU yona ngokwayo ayisho party ele-violence. Ngibona kungala sizathu sokuthi abantu beZimbabwe sibe le-violence or any political party iyenze i-violence, ngoba yona impi yenkululeko yayivele okunye kwezizathu eyayizilwela ukuthi kube lamalungelo okuthi omunye lomunye avote ngendlela e-constitutional esithi one man one vote. Yiko ma ngikhangela amachurch vele mdabuko wabo abebevele bengabantu abakhuthaza ukuthula lokubambana lokulingana kwabantu ezigabeni zonke.
Umnumzana Shadrack Sibanda webandla le-CCC uthi bebekhuthazana ukuthi bengaphatheki kubudlwangudlwangu obuba khona kwezombusazwe. Unkosikazi Melissa Ntini, isakhamuzi zakoBulawayo, uthi iningi beselisesaba ukuthi lazakale ukuthi bami ngaphi ngokubulalana okukhona.
Lokhu okwenzakale eMakhokhoba siyakubongela kakhulu njengezakhamuzi, abahlali beZimbabwe. Iningi labantu beliselisesaba ukuthi libonakale ukuthi ngabaliphi ibandla ngalokhu kubulalana osokukhona lokubotshwana. Siyathaba ngalokho okwenziwa ngamachurch ngoba abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nguye ohlelayo konke, njalo iBhayibheli liyakhuthaza uthando lokuthula sikhathi sonke.
Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithe lokhu okwenziwe emzini weMakhokhoba kuzasiwa kwezinye indawo osekubunjwe amakomiti angamashumi amane lasithupha i-46 abizwa ngokuthi ngama-local peace committees asezabelweni ezitshiyeneyo eZimbabwe ukuthi bakhuthaze ukuthula lokuhloniphana beyizizalwane zaleli lizwe ezilembono etshiyeneyo. Ukufola kwanamhlanje kuqhutshwe ngamabandla ehlukeneyo kanye lezakhamizi zeMakhokhoba. Abantu bekhuthazana ukuthi balondoloze ukuthula izikhathi zonke. Lokhu kulandela ukubulawa kowayelilunga le-CCC emzini weLobhengula koBulawayo, umnumzana Langelihle Dube ukuthunjwa lokubulawa kwelinye njalo ilunga le-TCC esidunguza duzane leHarare unkosazana Moblessing Ali kanye lodlame oluqhamuke ngemva kokufunyanwa kwesidumbu sakhe lokuthiswa kwemizi yamalunga ebandla leZANU-PF kanye le-TCC. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.